Isikhulumeli sezek umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha sebanelise ukubhalisa ukuthi banelise ukuzavota kukhetho lwalonyaka kuze kube manje. UMangwana uthi bazaqhuba inhlelo zokulanda abantu lapho abahlala khona. Uveze njalo ukuba kule ndawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 kuzigaba ezinkulu lezincinyane lapho abantu abaya khona kuyabhalisa. Unkosikazi Roseline Gwese, isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleLabour Economists and African Democrats Lead, uthi kuyisibonelo sokuba abantu sebefuna inguquko njalo ulethemba lokuba bazophuma ngobunengi ukuyavota.
Ngokuthi khona abantu ngothi wade bengafuni ukuvota, ungothi wabahambanga bebaningi, sibona ukuthi last year babebalutshwane. Ikhathesi abantu bayengezile futhi ukuvotwa, sibona zana ama-youth abatsha laba bahambe bayerejista labo bebaningi, befuna ukuthi khona kube le change lapha eZimbabwe. Ngibona ingazane abantu vele bafuna ukevotela i-change.
Okunye okwenze inani labenelise ukuyabhalisa ukuvota liqonge yikuthi basizwe ngezimota ezibathwale zibasa endaweni zokubhalisa ukuvota. Unkosikazi Gwese uthi akaboni okubi okwenziwa ngamabandla ezombusazwe ukuthwala abantu besiwa endaweni zokubhalisela ukuvota.
Kutshengisela ukuthi khona ama-political parties bayenza imisebenzi wabo, kutsho ukuthi khona abantu bezwa ukukhuluma kwakuyenzwa ukuthi khona abantu hambani asambenze irejista ngoku yikho ukuthi khona siyevotela abantu esibafunayo, kodwa sikhangeleni siboneni njengabantu beyengezile so kuyebhalisa kuyevota. Kutsho ukuthi khona sizabona nje ukuthi khona abantu bevele bacabanga ukuthi kuyevotelwani, kuyevotela ubani.
Omunye wabatholiswa lolu sizo lokuthwalwa ukuthi ayethatha incwadi yokuzalwa isithupha kanye lokubhalisela ukuvota ngumnumzana Nkosikhona Masiye waseGwanda.
Ngancedakala kakhulu ngalokho ababekwenza ukusithatha ukusiprovida nge-transport sisiya register. Kodwa ayisikho lokho kodwa ngoba ngingakarejisti ngangelayo ngitsho laleyo birth certificate. Kodwa through uncedo lwabo hayi ngayithola leyo birth certificate ngathatha lesithupha. Ngasengikwanisa ke ukurejista. Hayi hayi kwakuyinto enhle kakhulu, kathesi kathesi sengikwazi ukwenza ezinye izinto ebengakwazi ukuzenza ngoba bengingalazo lezo ncwadi.
Omunye wabakhonza lelinye lamabandla okholo lwesipostoli kobulawayo umnumzana Ezra Dube uthi usasemkhulu umsebenzi wokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Especially na amapostoli abaningi asirejistanga ukuvota, inombolo yayikhwelanga kakhulu. Sibona ukubuthana kona kwenza abantu sesibona futhi plus futhi into ilapha abantu abaningi labana wabuthanayo kakhulu especially kona lapha thina sikhuluma thina amapostoli abaningi awahlali khonapha, abaningi wahlala outside of the country. Kule msebenzi sibili ufundi vele uyenzwe kakhulu ukuthi abantu sibili baregister ukuvota.
UDube uthi lokhe lusilela ulwazi ebantwini phezu kokuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota ngosuku lwakhona ikakhulu ehlangothini lwabesipostoli akilo.
So thina siyakhuthaza ukuthi bakhulume labantu abaningi abalazithupha, abaningi awala ama-birth certificate. There is a lot lemfundiso ingene sibili kulabantu abamachurch ukuthi ubuthana kusuke ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi sibuthane sirejiste ukuvota, then sesifundiswe siwe le isithupha konke kuwe khona.
Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5,695,706 babikwa beyibo abenelisa ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ka-2018. Abezeki bathi abantu bayanelisa ukubona ukuba babhaliswa na kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngokutshaya inombolo ezithi zona *265# kubo makhalekhukhwini babo njalo kungeze net 1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.